sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathela izindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukelwe ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema obengumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Siyaqala ukwenza amalungiselelo ezisizelizathola nje vele kwathi wathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona lapha. Ngiyabona aqale esafika ku-15 kwa-20 kusagcina sekulamapolisa ko-overseas akade sebekhona khona laphana, and kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi vele waqhubeke. So sasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi kade kungakanani. Kwase kuyikuba nje nalowo bethunyelwe okwenzibiza ukuthi ngemibiko asekethi wathi-ke kele incwabo kuthisaba incwadi bebengathathanga kade belanga ngaleso sikhathi basebefona ukuthi incwadi buye yathatha. Kodwa hhayi mayingcwadi khona ethoye ukuthi imihlangano iqhiye isizalivumela iqhubeke. Kwase kufika yikhona lokho ukuthi incwadi thebuyile lasesukule yahamba. And then-ke kwasekuqala sikhulumisana nabanye njengoba watsho ngomunye ukuthi hhayi laba vele thina sikhiye ukuthi sizolistopha ukuthi lingangeni laye sale ukuthi singene phakathi ekolini.
Umhlangano awusayenziwanga.
Umhlangano wanamhla usayenzakalanga lokwehlule ngoba besekho singena kuma-meeting. Manje siphume kwenye imeeting kade silayo la kuwa-5:30 siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhala incwadi aphinde futhi ayikhansile uSuperintendent wabandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele ikuluma isithuphi yonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano wawusayenelisa ukuthi ube uqhutshwa.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi mbela siyitholanga leyo ncwadi esho ukuthi kukhansiliwe. Ngoba uma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le-original abayi-issue and then beke sebesinika enye. Asinayo leyo ncwadi ejoye ukuthi umhlangano ukhansiliwe. Bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi ukuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani lizakwenza njani?
Thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke ngemhlangano yethu ebesiyihlelile. Njengoba ngithile ukuthi kwezama-special conference okuyikunye sethe sibe sababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingaphi. Ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public ou-advertise ngala ubungumhlangano nje o-private. So uhluphe sesilalo selisemapholiseni lalawo ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-4 to 5 amapholisa lokhu egcwele eholini avalile amanye phakathi kwehholi avalile ukuthi bela akulamuntu ongangena phakathi kweholilani ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa ayevala futhi mhlawumbe kuzoba ngamalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini? Bake balichazela na?
Sizamile ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje. Bathi bona lezo zizathu zibhale esidini kodwa mawu udingisisa kungathi mabe khuluma ngakho kade bona indaba ye yokuthi ba abana i-men power enough. Kodwa uma ungakhanyela namhla bekulamapholisa afika over 50 akagela phana ekhona ezomthi umhlangano. Kuyele kulula ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni laphana bazokhangela baledisane lathi ukuthi umhlangano ube nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike saba nayo phambilini amapholisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.
Umnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo yeStudio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi belungadotshwa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo.
The Voice of America, VOA.
Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 90. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli leMercedes-Benz eMarondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana leminyaka yesikhombisa 7 uKunaishe Majgira, uDutsai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili.
Zimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwe umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokeli wogatsha lwezinduna olwe-Chief Council umnumzana Mtshana Khumalo utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwelimihlangano nxa intatheli izindaba zingekho. Ukhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona limihlangano kuphela, hatshi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo-1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North lase Mathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuna ukuthi intatheli izindaba zingene emihlanganeni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyachiyana kum. Ekwenze senza njalo yikuthi singinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lomhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyachiyana. kathi ke singahambisa impumela yomhlangano nje ube nje ube nje sikuhambise ku one central point njengo izinduna ziyabe ziba ama-chairperson sibona zani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilolwalowo aphumele yakhe nalowo aphumele yakhe yikho sibone kufanele sibe le center lapho kuyakuthi ngce once a week sibe le center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuleviki uhambe ngali ndlela nali ndlela nali ndlela nali ndlela ya abanye bangacabanga khonokho ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kula nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides ingasithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kukompyutha so akula nto esiyabe siyifihla sibi but siyabe sinikela nje ukuthi information ingahambi isaba leli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces
nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle kali kubone kungaba yinkinga khonokho
angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisisho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi siyemukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeze liba khona
kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi kungani kungacaci khonapho
njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona leyi ndlela yokuthi ake siqale ngamaprovinsi lamabili i-Matabeleland North ne-Matabeleland South ukuthi-ke nxa sesibona ukuthi siqhube njani kumaprovinsi amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midland kwaba isivumelwano sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuyowasinikeza lokhu wathi hhayi ake siqale ngamaprovinsi amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda lamabili
abanye bayakusola njalo ukuthi isiboneli sithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni lithini ngalokho
nakho njalo kwaba yikucabanga aywa okwethisakene njenge-chiefs council njengodaba lwanikezwa ku-chiefs council sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinaza ke siyengena kumunicipality senze le emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona yikho kwenza lokuthi sithi thina ile nale ndawo akulanduna lobulesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna ile nale induna izakuza imihlangano yayo kweyayo indawo so sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni beyindaba ya kulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zwile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga elingaka ngoba sizakhipha ishedule yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile
likhangelela ukuqalisani lolu hlelo
sikhangelela ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngazayengisho ukuthi kuzaba yipi inyanga ngoba kuselezinye izinto la esimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuyaphandle. Sichakele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini ku-ground.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council ubexoxa lontungamili Nkomo owe-Studio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. U-victim ngiyokufuze ebe at the center yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaqeda ukumbulala babasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agada ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kubani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna oda kufuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze ngube lo, bekufuze kuphume after consultations, bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu ndifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le media yini njalo. Imedia vele iqakathekile kanani, inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imedia, lolu hlelo olungavuzanga lukhave lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna e-State House, akukabi le ndlela yokuthi kuhlanganwe la ma-victims. So mbona ngazathi yona le yinto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalelwe, hayi kuyabe kulokuthi vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaokland, it was done in openness. Leyo gugurawundi kufuze ukuthi into zangkona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungamili Nkomo owe-Studio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki. Bathi akula misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzwisa usizi ukuba ilizwe lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga le-World Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunengi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe, ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe kunengi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxele umnumzana efidlela Ncube okwinhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lo mnumzana Malaki Nkomo owayemele isigaba seyinsiza edalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona, lokhu kuxhokozela kudonselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Yebo, Baba Nkomo.
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye lakuhulumende ube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects ade sikhandela ukuthi bafezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhangela imigwaqo engabe injani leyo kusuka eHarare seBelbridge isimihle kakhulu, sesikhangela futhi leminye imigwaqo ngibalisa even la ku-constituency enguye insiza South, imigwaqo eminingi ama-dust road agrediwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhangela futhi njalo la kwezinye indawo ukuthi kunjalo, sibe sikhangela futhi la kuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni ezinenginengi, lingena futhi njengoba sithi ukona Zimbabwe is open for business, sisiba labangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abanenginengi bayitholile emsebenzi bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezinye indlela umnyaka ka-2023 ikithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akutshoyo ubaba uNkomo lapho kukhona izikhathi eziningi ikakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi baza kutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo leyo ukuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, behlezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji. Umntwana ukhulela khwaphana aze angene isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi ubaba uNkomo akhuluma ngawo kakafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Ye, Nkomo uyamuza suthi uyakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uNcubeni angabe khandele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sobe sikhandele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvula imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni, ngabantu ababeqhatshwa labantu banabasebenza. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo bathe sikunje nje ngokukhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayitshoyo ukuthi abantu bayayiswela. Kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa, yena lowana umuntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi utholile, uyaphilisa abantwana, uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba ibona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho. Kodwa thina ngokukhala kwethu ngama-projects akhona, uba khona kwe-project ikuqhatshwa kwabantu.
Baba Ncube uyazwela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi ngamanga lawa kuziya phambili kumele kwenziwe
ye into kuphele engayitsho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hhayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu abalayini namapasipoti abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi kutho ukuthi amathuba okuzithuthukisa loko kwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubone abantu besiya phetsheya betshiswa khona le Goli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengoba ubaba unkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuwo wonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulo mgwaqo osuka lapho usiyale kunabanye abantu namhlanje ungasuka usiya etsholotsha kuhambeke ungasuka usiya emaphisa kuhambeke ungasuka kobulawayo usiya enkaya kuhambeke sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 enkayi lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo yokuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi sisiya phambili into edingakalayo yokuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakhe isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho ukuthi kuhlale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
Lapho lizwe umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, lo mnumzana Malaki Nkomo ohemele isigaba sensiza edalela ePhalamende kubandla leZANU PF. Bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinda thina, wathinda bangasokufa, safa saphenduka, saphenduka nje bovu.
Wathinda thina, wathinda bangasokufa.
Ungema waduma kakhulu ngengoma ezichiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla ubhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Xoxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edalela ePhalamende umnumzana Desire Moyo olilunga le-TCCC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo
kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe
sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Ohoza Albert and other works of the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema agoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu sethi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe, njalo sihlale sisazi ukubana-ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.